ngathi imumo umumo oqondileyo umumo o-right umumo ongeke wenzukuthi ama-elections engabi khona nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethusenana amabandla okomabili ngoba lelabezantis nabe-n d c ngathi nabe-triple c kube nokuphambanisana kuona bebodwa bekhonakale kodwa kwaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangkhona ukuthi ungabi lodlakela kusetshenziswe ikhampeni ngendlela e-right
kodwa abe-triple c ngisho le-candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabebandla leli
iqiniso elingaba khona yikuthi ngezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhelele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona kwenzakale kwi-ground kwenzele ngoba i-runtot ibe inomhlangano wathi laba abe-triple c babuya beqonde lapho okubuthele khona abantu abezamtesi baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo okuphinokuthunula abebandla lezamtesi basethi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngaze kuyekulile emapholiseni lizahamba lethekhe ukuthi khona emleze lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibezi khona nabalaba sekengani babalanda so ukuthana lokhu kwaba yindlela yokuthi njengabantu nje kwemi-politics abantu abayikeli ukuthi sicale lapha nalaphana kodwa asingeke sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu khetho alisabanga free and fair ngendlela yokuthi amabandla wonke omabili abesetshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosi athi omunye nomunye ngazayo athenze umhlangano akube bendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwa votwa nje kusasa babankomo okukhona yini ongathanda ukukusho kuzulu wensiza ovotayo ngoba abe-triple c bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngisho ikuthi bokuqala khona kumbuzo okuqale ngawo lakwathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-triple c lilelungelo lokuthi bana lazo likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe nalo lakhampena lade ukuthi lisekele ebantwini alikhuthaze abantu abazahamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezacasa ukukhalakhala ukuthole ikhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana mina ngakutsho kubandla le lomthetho ukuthi ukhetho selukhona likhona kusasa abantu abatshela abantu babo bahambe bayevota njalo nje amapolisa asekhona ukuba nakhangele ukuthi akunamuntu ohlula izomunye ivoti yomuntu yi-secret ngazo kwesikhathi ukhona yomhlosezelo wathiwa lokhu nalokhuyana but ebhokisini ungena wodwa ga ibandla le-triple c lisithola labantu sesizakubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavote befuna omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe kuyevotela ibandla alifunayo engakubanjwanga ngenkani engafotwanga so ukhetho aluqhubekele phambili.